Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eWorld Health Organization ithi abesilisa abayizigidi ezilikhulu lamachumi amahlanu, 150 million, babelesimo lesi emhlabeni wonke jikelele ngomnyaka ka-1995, njalo inani leli likhangelelwe ukuba lizakhuphuka lifike izigidi ezingamakhulu amathathu lamachumi amabili, i-320 million, ngo-2025. Inani leli ligoqela abadabuka eZimbabwe, okukhulunywa kufihlwa ngodaba lolu. I-WHO ithi abantu abaleminyaka yokuzalwa esuka kumachumi amane kusiya phezulu balakho ukuba lesimo lesi esenza induku kababa ingasebenzi kuhle. Odokotela bathi kunengi okudala isimo lesi. Udokotela Derek Matsika uchasisa ngesimo se-erectile dysfunction.
Lo asomkhuhlane wona ngokwawo kodwa yinto esithina ngesikhiwa yi-symptom. Symptom yinto eyizwayo yenzakala but kutsho ukuthi kulomi umkhuhlane okhona ngemva kwawo. Ufuze udingisise uthi yini. Ngiyazi amadoda amaningi ngenxa yokuthi indawo ejala ukuba yimfihlo siyande ukuthi sicina sisiyadinga uncedo endaweni ezingayisizo. Sidinga imithi athi esiphambanisa umzimba, imithi esikhathi ecina iphambanisa ama-kidneys.
Udokotela Matsika uthi phose bonke abesilisa bayake behluleke ukuya emacansini ngoba bayabe bekhubazekile emcabangweni.
Yinto othi uyatholakala ukuthi amadoda amaningi wonke umuntu sekwaba le-erectile dysfunction. Nxa sikhuma umkhuhlane lo abaningi bakhona siyanda ukuthola ukuthi kuyanda ukuba yi-psychological problem, into esuke engqondeni. Kungabe yikuthi ngumuntu ohlukumezeke emsebenzini, ohlukumezeke endlini, kodwa siyanda ukuthi kuyahambelana, ukujabula uhambelana le-stress. And then abalutshwane besijabula bathothi bayanda ukuba le mikhuhlane futhi nxa umuntu abalitshukela ngoba i-BP yakhe engayikhontrolanga kuhle, ecine ngumuntu osecinga ngapha naphela langapha emacansini ungasasebenzi.
Abanye abezempilakahle bathi kumele abesilisa abalohlupho lolu bedinge uncedo kubodokotela. Umongi ohlala kobulawayo uMnumzana Mthulisi Moyo uchasisa kabanzi ngalokhu.
Uhlupho esihlangana lalo yikuthi iningi labantu sebephila lemikhuhlane efana lechukela ebangela kumbe ethundubeza ubukhali bukababa. Nxa le imikhuhlane ingelatshwa kuhle akufiki ebangeni lokuthi umuntu aswele amandla emacansini. Kuqakathekile njalo ukuthi nxa umuntu egula adinge usizo engadaneli ebantwini kumbe emithini angelaqiniso layo kumbe ezaphathisa okwesikhatshana kuphela. Esibhedlela balakho ukupha imuthi olesilinganiso esifanele umzimba singasoze siphazamise ukusebenza komuntu.
Odokotela labanye ababona ngokwenzakala emphakathini bathi abantu abaningi abalesimo lesi kabaphumeli egcekeni ngenxa yokwesaba ukuchothozwa nguZulu. UMnumzana Elion Mdlawuzo ohlala kobulawayo uthi kudala kwakule mithi yokuvusa induku kababa.
Ukungasebenzi kwenduku zakobaba kuhlupha kakhulu. Khona nje sokuvamile njengakathesi. Dala bekukhona kodwa bekungavamanga nathi manje noma bekukhona izihlahla ezithile ekade zivele zisetshenziswa. Bekuselatsha ngesintu kuphele. Khathesi angathi abakwaziyo ngathi abasekho sinobalutshwanini balokuncane abakwaziyo.
Unkosikazi Sitshengisiwe Hadebe, umhlali wakobulawayo, uthi ngitsho lasemtshadweni abanye obaba bayafihla uhlupho lolu.
Indaba leyo kwemacansini le iyahlupha ngoba ngesintu sethu esikhuliswe ngaso yindaba vele singaxoxi ngayo ngisho lesamakamelweni. Yeza umuntu esithi khona hayi namhlanje dinwe kuhle kuphelele khonapho umuntu angaze washo ukuthi khona hayi ngilo hlupho lapha kanti ungancedisa njani. Kulokuthi umuntu azidingele umbeko ngama WhatsApp group labe advertise imithi yona le ebese zihambe ezithengela yedwa ngale ngudlu. Kodwa sifisa ukuthi ngabe siyakwansi sithole amathuba okuthi sixoxisane ndawonye.
Abezempilakahle bathi kumele abantu abalesimo lesi behlolwe ezibhedlela ukwenzela ukuba isebenze ngemfanelo induku kababa. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.